Loko kuphume emkhosini owenzelwe eBronte Hotel eHarare ukunanza usuku olwe International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists oqoqwe ngokusebenzisana kwabe Media Alliance in Zimbabwe, MAZ, labe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Emazini afundwe ngumqondisi ohlangothi olubona ngezentatheli zindaba ezisebenzela amanye amazwe uDr. Ivano Gurira, emele unkosikazi Monica Mshangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko, uthi bazimisele ukubona ukuthi imithetho ekhona elizweni iyazilondoloza sikhathi sonke intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Uthi kodwa kumele lazo zilandele leyo mithetho.
You will appreciate that our quest for a free, safe, and protective media environment does not mean that journalists will be allowed to roam freely and break the law.
Ukuba khona kohlangothi lezokuthapha izindaba okukhululekileyo akutsho ukuba intatheli sezivunyelwe ukwenza fantando zisephula umthetho.
Isiphathamandla senhlanganiso elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eyeMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, uNqaba Matshazi ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwalolu suku.
Kwenza umsebenzi wentatheli zindaba asokucala, sizakwezama lathi ukuthi njengentatheli zindaba singezelele ku-accountability ne-transparency ukuze ukuthi amazwi ethu athuthuke.
Uqhubeke elandisa ngezinye zezehlakalo esezithe zaba khona eZimbabwe lakwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika, uMatshazi, zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba kodwa engekho obotshwayo.
Kakhulu ngakhuluma ngendaba eke yaduma ngomnyaka ophelileyo kade awanamtsha yiwa okuthiwa wathunjwa ngabantu esekuthiwa ama-security agents. Nanamhlanje akula muntu oseke wabotshwa kumbe wabuzwa amapholisa ukuthi indaba kade awanamtsha yiwa ihamba njani. Siyathola ukuthi eMozambique kulo Ibrahim Mbaruko osesiyakwanisa 19 months wacatha kodwa asizwa lutho okukhulunywa ngaye. ETanzania kule ndaba ka-Azory Gwanda osekwanisa iminyaka emine ingaziwa ukuthi waqondaphi ama.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo e-Young Journalist Association in Zimbabwe, YOJA, uLeopold Mnende uthi imikhosi enje inika intatheli zindaba ithuba lokukhulumisana lamapholisa ukuba azwisise ukuthi zisebenza njani.
Ilale liqakatheke kakhulu ngoba lisinika lathi ithuba lokukhumbula osekwenzakele kithi njengentatheli zindaba, ikakhulu sisezandleni zamapholisa lamasosha. Njalo lisinika ithuba lokuthi sikhangele ukuthi ingxoxo esesifike saba nazo namapholisa sesingaphi ngazo. Sesilesikhathi sikhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi, naye yathembisa sibili ukuthi uzalungisisa udaba lolu ngoba sezintatheli izindaba eziningi kakhulu ezitshaywayo ezibotshwayo.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazimisele njengohlangothi ukulondoloza intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
And they promise that we will continue to recognize your rights. Where a crime has been committed against the journalist, please come forward and report. But take note of the date, time and place.
Sizoqhubeka siwalondoloza amalungelo entatheli zindaba lapho kudale khona icala kuqondiswe kuntatheli zindaba yanini mangala. Njalo lisitsho usuku lwakhona isikhathi lapho lizoqala elidalelwe khona.
Uhulumende uthi eleZimbabwe linganeno kwezokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba njengoba bengekho asebethe babulawa njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Lolu suku lwahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations ukuthi lunazwe minyaka yonke mhlaka 2 Lwezi. Linhlanganiso ibika ukuba kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiyafika u-2020 kule ntatheli zindaba ezedlula inkulungwane eyodwa 1200 ababulawa besemsebenzini, kodwa iningi lababulalayo abazange babotshwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisama.